So we seek out this end of a VOA in Debele.
Ibandla lezaphu lithi lisacwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyangehaba kubandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye. Ibandla lezaphu lithi lisacwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyangehaba kubandla lezanu PF egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Hadi labanye edalele parlamente.
Udubo lusukelwa ba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations.
Ingcweti kwezempilakahle ithi abantu bengesabi ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba kule mbiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 usumisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo banquma igazi kwafa loyedwa.
Entendiyani ukuthi ngakuzile umuthi kumbe ivaccine evikela ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele ivaccine kunokuthi kumele likufa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe wegugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke okumele lukhulunywe ngalo, kudingwe isisombululo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulume bekhululekile, uhlupho yikuthi akathembakali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu lithi lisacwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzanu PF eyake yaba kumandla le-PF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khayamoyo, Kembo Mohadi labanye edalele parlamente. Lokhu bakwenza ngoba kuke kwaxotshwa enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance kudalele parlamente lamakhansili ngoba bethiwa baxexebuka kwamanye amabandla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indaba enjalo ike yakhulumeka phakathi kwamalunga ebandla. Udubo lusukelwa ba ekuthini isuke yakhulunyelwa emasekweni ingakaqedi ukwenza ama-consultations akade siwayenza kulandela ukukonona kwamanye amalunga ngendlela abanye amalunga akuzanu PF aziphatha ngakhona, laba abazenza izaphu ephakathi kwezanu PF. Sithanda ukunanzelela ukuthi izaphu yaphuma ku-Unity Accord ngo-2009 kodwa besilokhu silabantu abazibiza ngezaphu ephakathi kwezanu PF. So ukukhonona kwamalunga lawa yikho okwenze kwaba lo mbono singathi i-suggestion ukuthi mhlawumbe bengaqotshwa parliament la government uma besebenzisa igama lezaphu ngoba izaphu ayikho lapho. So indaba isuke yaphuma ama-consultations engakayenziwa, njalo inhlangano ekade imele iphathe lolu daba engakayenziwa. So kulapho esikhona ama-consultations.
Kahle kahle ngobani elifuna ukuthi baxotshwe kumbe kwenziwe lokho okuthiwa ngama-recalls?
Belikhangelele ukuthi kahle kahle ngobani elifuna ukuthi basuswe?
Ngingathi amalunga into abayikhangelele kakhulu yikucitsha lawa amanga asetshenziswa ngabanye abathanda ukuthi besilungisele itafula zokudlela ekubekuzana u-PF. Abantu abacatsha ngegama lezaphu ikanti bona bagijimisa inhlelo zezanu PF njalo bengamalunga ezanu PF. Iyo injongo enkulu ekade ikhona ukucitha lawo manga lokubonisa sobala ukuthi izaphu ayikho. So amanga lawo asetshenziswayo ngabanye abadakasela abokhaya moyo abahlanganisela abo Kempo Mwadi babazenza abantu bezaphu kuzano PF yiwo okade efuna ukucitshwa.
Ungasitshela ukuthi umhlangano wenu omqoka iCongress kade likhangelele ukuthi ibe khona isidluliselweni phambili ungathi pha izizathu zangikhona lokuthi kuhamba njani ukwakathesi
ubumele ube khona ekupheleni kwa-April kodwa sudlulisele phambili ku-August lanxa singakatholi i-date kodwa ngenyanga ka-August kulapho esizaba khona le-Congress. Lokhu kulandela ama-province ambalwa ebhalele i-National People's Council becela ukuthi mhlawumbe kungadluliselwa phambili ngoba bebengakaqedi njalo ababonti bebezakwazi ukuqeda amalungiselelo for i-date ka-April. So kude sekuhlaliwe i-NPC ihlalile mhla ka 10 April yabona ulungile ukuthi belalele ama-provinces lawo kudluliselwe phambili.
Lo-ke ngumnumzana iPhethule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ese-South Africa. Kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwejekiseni ye-Johnson and Johnson eyokuvikela igciwane le-coronavirus, usikhwicamfundo Dokotela Elopis Banda uthi akufanelanga abantu besabe ukuhlatshwa amajekiseni la ngoba eletha impilo njalo iphutha lawo lilincinyane kakhulu. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili sebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 elizweni. UDokotela Sibanda yena othi wemukela umjovo we-Sinopharm yingcwethi iyaqeqetsha ngamajekiseni la ezifundweni ze-vaccinology njalo uthi uhlezi ewacubungula ukuthi asebenza ngemfanelo na, kukanti kuyafinyelela lembiko ehlaziya ukusebenza kwawo. Uthi ngaphandle kombiko owodwa eZimbabwe lapho isigulane esaba lohlupho oluthile ngemva kokuhlaba enye yamajekiseni la, akukho okunye okubi osokuvelile ngemva kokuhlatshwa amajekiseni la.
Imfundo yami specialty yami it was a clinical knowledge. I-clinical immunology into esifunda ngayo i-vaccinology ukuthi i-vaccine izasebenza njani njalo la imithi yama-vaccine elikhuluma ngawo siwazwile siwathubungulile sakhangela ukuthi ayenziwe njani asebenza njani anceda kumbe kancede. Umbono esiphuma layo yikuthi akanele lakasebenzisi ngoba ikela ukugula azikukufa kavikeli ukuba ungayibambaleyo mkhuhlane awuguli okwenza ukuthi uze esibhedlela njalo ukufa kuyavikeleleka emkhuhlaneni. Sentendulo yami ukuthi nxa kuyigule umuthi kumbe i-vaccine evikele ukufa kungcono ukuthi ngiyisebenzisele i-vaccine kunokuthi imelele ukufa. Yimpendulo ngayo.
Usitshele okuhle ngale ijekiseni esingathi ngama-advantages okunye okungalethwa imithi leya okungakhathaza umzimba ukusasa.
Asikakubona ongakhathaza umzimba kuzwayo ukuthi kuye muntu wavele waba ne-test emlonyeni yokho kwahlala ezi ngalokho akukho esesikuzwile esesikubonile esesikubizelo ngoba kuleyokubika ekurekhodi kuthi ama-sarkiiyacubungula sibizonke. Asikakubona
uthini ngomuthi lo we-Johnson and Johnson njengoba sesizwa ukuthi kulabanye abagulayo iyingozi yini kumbe hayi balutshwana kakhulu ukuthi ibe yingozi?
Iyibhizente lakho ezimbabwe isayino zakho zonke zivele china kuzobuya evela e-India yizoke zifikile ezintathu lezo. I-Johnson and Johnson le zivela kwamanye amazwe ilama-advantages okuthi ubuyiuphendiwe futhi after 2 weeks or 4 weeks izohlatshwa esibili. I-Johnson and Johnson ibihlatshwa kahle. Ama-clot enzakala so when umhlaba wonke jikelele i-Johnson and Johnson abantu abakubekani kungekayo injection one in a million iyabal ngile amaplot ngoba ayizakala njalo ukuchiyana ukuthi that they are kule monitoring intense monitoring yabantu abavaccinated ukho ikho kubonakala ukuthi kunabantu abachiyana lenano esibele sibona kungela distance so idistance leyo ayila sifo ngombono wami
sesikhangela ke lokho kuthiwa i herd immunity uhulumende athi ufuna ukuthi afike kulo lelo zinga singathi ningi lokho lisengozini yokuthi lithole leli gcikwane le coronavirus njengoba abantu abaningi bengahlali
ngakho ngathi nami labantu abahlatshwe ngesikole eliphezulu okokuthi umkhuhlane lo usuphehlule ukuthi kunamathele abantu ngoba abaningi bakhona babe sebevikeleki ngithi abahlatshiwe balithwala kakhulu ngoba ukhangela ukuthi ngabe ukuthi abantu abantu 6 million 7 million ukuthi beyileke yini i-7000 akasikayisiki so sikhathana naye ngakho bekungakhuthazeka ukuthi abantu badinge ukuthi bahlabe amajekiseni asasekhona injekiseni yonke ekhona ingcono kungabe ingcono kungathi lokumelela umhlangano lomkhuhlane we-COVID-19 asikile amajekiseni malukhulane asenze khava abantu abaningi but kungaba kuhle ukuthi labo abalechwethi lokuthazuzeni amajekiseni bahlabe
lo ngusikhuchamfundo udokotela Elopis Banda ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani ethulwe izolo lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu 53 ababanjwe leli gcikwane elizweni jikelele kwababhubhileyo oyedwa ngoweHarare lomunye ngowakobulawayo. Iningi lababanjwe igciwane leli abangamachumi amabili lambili 22 ngabakobulawayo. Kulandele esigabeni seMathebeleland South okulabalichumi lane 14 ababanjwe leli gciwane kumanani aphume izolo. Ngameli Emerson Mnangagwa uthi umbhuqazwe weGugurawundi uludaba oluthinta isizwe sonke olumele lukhulunywe ngalo kudingwe isisombululo. Ekhuluma emsakazweni weZBC izolo uMnangagwa uthe abathinteka kubi ngesigalesi kumele baphiwe ithuba lokuza phambili bakhulume ngalolu daba. Umbhuqazwe weGugurawundi lo wabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 becobodiswa libutho le-5th Brigade esigabeni se-Midlands lasemathebheleland phakathi kweminyaka ka-1983 lo-1987. Kuze kube namuhla kulokhu kulokufuthelana kulezizabelo iningi lisithi abaphatheka ekubulalweni kwabantu kumele babotshwe kanti lo hulumende axolise abuye njalo ahlawule abantu. Ukuhlaziya amazwi kaMnangagwa ongomunye owetheswa icala lokuphatheka kulumbhuqazwe untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso ephakathi kokukhulumisana loZulu ngeGugurawundi eyebheju likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
AmaNdebele athi izenzo kungemazwi. Ubaba okhulumayo ukuthi abantu abakhulumi bekhululekile uhlupho ukuthi akathembakali. Kuningi asekuthilo okuphikisana nalokho kwenzakalayo. Ngikhuluma nginjenje ngisenkabazwe angavumelanga ukubana ibe lelizwi etafuleni yokukhuluma ngombhuqazwe ngemva komnyaka ophelileyo lapha lela khona abafelwayo ama-victims esala ukuthi izinduna zenkabazwe zikhulume. So okungumbuzo ukuthi khathesi usetshintshile yini ngumbuzo wokuqala. Okwesibili, uyakhuluma yena uthi kakuthiwe amagosa akhe abangabasekeli bakhe abezanu-PF immediately eqeda ukutsho njalo batho something else. Ulabanye abathi kwadlula ulo obhedi umpofu ngu-secretary for administration uthi kukhulunywa ngabantu bedorobheni kodwa abantu emakhaya bathule kodwa batholanga ukuthi ukuthula kwabo kuyakhuluma. Bengilabo abantu bagcwele ukwesaba abalakuthemba uhulumende lokuthi bengakhuluma bekhuphe ngeke bese akaqali enikeza abantu ithemba lokuthini okuchoyo yikho akuphilayo kodwa lokuthi besithanda bakhulume kodwa enganika abantu iassurance yokuthini bengazi bekhuluma basoze balandelwa ngoba phela abantu abalandela abantu bebeduseli kuzaba nzima umuntu bekhululeke and ukuthi ngoba abantu bathule akuthi uthi bajabula
Emitlezi lapho uthi ukhona okwamanje bathini abantu nxali khulumisana labo bafuna kwenziweni kahle kahle ngalolu daba
bacaca ukuthi labo bayafisa ukuba yingxenye yalabo abantu abazatsho ukuthi kwenziweni kodwa okuluhlupho yokuthi kabamthembi uhulumende ukuthi engabe eqinisile yini udaba lolulungiswe ngoba uyabezwa besithi khona khona kodwa sisefu yini imihlangano emibili esiyibambileyo namhlanje bonke abantu odabenga abalaqiniso lokuthi uhulumende akuthoyo yikhaza kuphila kodwa bayafisa ukuthi ngabe udaba lolu luyalungiswa ngoba babona ukuthini amanye amadaba direct victims labantu abangama direct witnesses baya besedlula bafisa ukuthi bethi besedlula labo bechiyo bechilo into engancedisa ukuba isombululo lokuthi babonani lokuthi bafisa ukuthi ngabe kwenziwani
umnumzana mbuso ofuzwayo ngwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu esigabeni seMathebeleland eBhejuli kaZulu Umnangagwa yena uthi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko esigabeni seMathebeleland.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com libika ukuba ibandla leMDC Alliance selisole uhulumende ngokufuna ukubhadalisa uZulu imali yamapassport ngedola leMelika kodwa izisebenzi zona ziholiswa ngamabhondi lama-RTGS. Iphephandaba leNewsday libika ukuba abaholi bamaqembu enguqu akusigaba sePremier Soccer League azahlangana ekupheleni kwenyanga bekhulumisana ngokuhlela amalanga okuqala kwemidlalo yalesi sigaba semidlalo yenguqu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi bami abahle ninjani ngezindawo ngezindawo hayi thina siyaphila siyabonga kakhulu ukuze kusethulele izindaba mina ngisethembisa lami lapha ngokuhlala siyazizwa izindaba lezi zenzakala ekhaya amapolisi abhizi agijimisana nabantu abalwela iqiniso abafuna iZimbabwe ibe right lokho bebhizi bebachaya besenzani bebahlukumeza besenza yonke into but laba bantu balwela iZimbabwe ukuthi ibe right mara bayekela otsotsi otsotsi babhizi babamba inkunzi bathathele batshontsha izimali bayenza yonke into bayenza amarobhali amapolisi ukuthi ngani ayenza umsebenzi wabo ubona bagijimela ukuyenza umsebenzi ongaso wabo uyazi amapolisi aZimbabwe so sometimes abanye abantu bangathi siyacriticize abantu labo besishonini but kwesinye isikhathi abanye abantu abakwazi ukubusa simo lento lesi out of order le please abazame ukuzinuka amakhwapha laba abafowethu laba abangamashona laba abasesipholiseni laba bezame ukuzinuka amakhwapha beke befunde bebenesikolo mani hayi ezinye izinto kwesinye isikhathi zidinga isikolo technology is very important than le nto abayenzayo le abantu babhizi bahlukunyezwa abanye babanjwa inkunzi abanye bathathela izimali ukuthi ngani umsebenzi wamapholisi alo ukuthi ngani bagijima begcwala yonke into bedinga labo bantu bona babhizi bagijimela lapho kungananceda khona yikho abayakhona it is wrong man hayi iZimbabwe vele izathatha isikhathi ukulunga ezilungisa buswa nje lishona kuzoba nzima ukuthi ibe right shame
umumo esigabeni sakithi ngapha ePlumtree ukhubeka usiba mubi ikakhulu ezikolweni lapha masikhangela ngemfundo yabantwana lekusasa labo hayi kunzima impela kunzima kunjalo uhulumeni ukhanya edonsa inyawo ngodaba lwakhona isicelo esilaso esokuthi ngabe uhulumeni uyakunanzelela ukuthi abantwana laba bayikusasa yabazali babo ngoba abazali balokho beguga besiya phambili so ngabe uhulumeni uyaqakathekisa ukuthi abantwana laba labo kumele bafunde bekwanise ukuthi kusasa bebe lemisebenzi bebe yibo bazasiza labo bazali abalokho beguga besiya phambili kodwa into engiyibonayo ukuthi uhulumende uqakathekisa eminye imisebenzi engahambelani lezemfundo eqakathekisa amasotsha kakhulu ewafaka phambili kuyasihlupha kakhulu khonokho isicelo sami ukuthi nga engabe ezwisisa mbe sizwa aqakathekise ikusasa abantwana abantwana bafunde aqakathekise ikusasa yabantwana bezimbabwe aqakathekise izimbabwe ngokwayo aqakathekise uZulu weZimbabwe jikelele ngoba eqinisweni nxa kungaqhubeka kuhamba ngendlela enje angiboni ilizwe leZimbabwe litshintsha angiboni ilizwe leZimbabwe lisiba lengqubela phambili instead lizabuyela emuva okwedluliyo okuzaba yisimanga silibone selisedlulwa even langamazwe alezi anjengakoSomalia and Company so uhulumende uyazwisisa akhangele izikharazo zabantu akhangele izikharazo zamateacher akhangele izikharazo zamanensi akhangele izikharazo ezisebenzi zonke abesebona ukuthi angenza ubungcono bakhe laba abantu bathole impilo engcono labantu babo bathole impilo engcono lemfundo lako konke ngiyabonga
ngoba kwesinye isikhathi basakazi bami abahle nonke ngezindawo ngezindawo siyathemba liyaphila kwesinye isikhathi omunye umuntu ungamuzwa simcriticize ngemisebenzi yakhe uyabona uma uyenza kahle siyabe sizakhuluma ngawe kahle because uyabe usenza kahle but uma uyenza kubi siyabe sizakhuluma ngawe kubi because uyenza kubi le into eyenzakala eZimbabwe leya this is out of order irongo kakhulu amapolisa nganabhizi abantu babhizi batshontsha izinkomo zabantu batshontsha imali babamba amabhenki inkunzi bayenza yonke into imisebenzi wamapolisa lo imisebenzi wamapolisa lo ukuthi nganamapolisa abhizi agijimisana lalabo bantu abahlukumeza abanye abantu abazisebenzelayo abangalacala bona bagijimela abantu abangalacala abangawonanga bengena shiye kwezembuso azingane sokungamasotsha asisakwazi ngamapolisa kumbe ngamasotsha asisakwazi because indlela abayenza ngayo hayi bafowethu lina besesihloneni please ngicela nikele izinto kamakhwapha mani hey lizame kwesinye isikhathi ukuthi kwesinye isikhathi lizibeke endaweni yenu mani kuzaphela lokho okuyintokweni elikwenzayo lokho ngelinye ilanga kuzadlula lokho okuyizinto lokho ayikho into engapheliyo ingungu ayizikhala kakhulu isizadabuka
sanibonani e-studio 7 ninjani nonke e-studio 7 bengisacela ukukhuluma labantu be-MDC Alliance ukuthi ababize uChamisa babuze i-way forward ukuthi kwenziwa njani ngoba uChamisa kuye kusase-right noma indlwisitsha hayi thina sizihambela nomonzora nomakhuphe ngapha kuleli side lethu owena umuntu lo uChamisa angazi noma kaphelela ngekhanda wayehluleka ukwenza izinto kusase-early manje sekuvery late ma iqale evula iphathi manje angazi abazobe belokhu besamlandela hayi and then eyinto futhi uChamisa kahle kahle mina kwelami iside kuba yimi umkhulu wamaphoyisa kuba uChamisa ngambopha kudala uChamisa kafanelanga ukuba semphakathini lo fanele abotshwe kambela abantu eZimbabwe amanga esitule party okwamanje kubotshwa abanye abantu kuye kuChamisa angazi ayi president imnangagwa igovernment yakhe ilunge kakhulu kufanele kuba kuyabotshwa uChamisa
salibonani e-studio 7 ninjani nonke e-studio 7 nabalaleli bayo yabe nisacela laphana kuChamisa ukuthi khona njengobana esesithi khona yena kufunele ukuthi kuyokhulunywa ebize izanu njengobana isithi yona nayo uChamisa sephelelwe umphako izanu iqinisile mayithi uChamisa iphelelwe umphako ngoba uChamisa ufuna ukuthi kuyokhulunywa kodwa yena echiye emuva kungalungiswanga akakalungisi indaba yakhe lo Monzora
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukuthethwa kwecala lepolisa uDerek Chauvin Wetheswa icala lokubulala onsundu uGeorge Floyd selifika emaphethelweni ngemva kobufakazi obuphiwe ingcwethi ecwayisisa izidumbu uDavis Fowler odabuka eZimbabwe kobulawayo. UFowler uphe ubufakazi bokuthi uFloyd engaba wahitshwa intuthu yemota yamapholisa eyayimi lapho ayelaliswe khona emgwaqweni. Abachuchisi labameli bakaShovin sebeqedile ukubuzisisa abapha ubufakazi njalo sokukhangelelwe ukuthi ngomvulo kuzethulwa amazwi okugcina awabachuchisi labameli bakaShovin. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha uMnumzana Dan Moyo obelandela obekusenzakala emthethwandaba.
Ye ngempela umpolisa lo uShovin ulecala ngoba into eyabona ngala umhlaba wonke jikelele efake idolo lakhe phezu kwentamo kaGeorge Floyd pho imzuzwana edlula isiyangalolunye 9 minutes emfithizele phansi ethareni ngedolo. I think anyone ubona ividiyo leyana kuyacaca ukuthi uShovin nguye wabulala uGeorge Floyd. Indlela elihamba ngakhona i-case ehamba ngakhona I think i-prosecution siyenza umsebenzi omuhle kakhulu ngoba ama-witness ewalethileyo kuqalisa from ama bystanders ababona lento isenzakala kusiya kuma esingathi ngama expert witness abalolwazi ngendlela yokuthi umuntu ufa kanjani maye evalelwe umoya engasakwanisa ukuphefumula. So samuzwa uGeorge Floyd lapho ekhala ehlaba umkhosi ebiza umama wakhe ecela ukuthi uyehluleke ukuphefumula ucela baba bamu release but sambona lo Shovin eqhubekela phambili for kathe side efaka idolo lakhe. So mina ngombono wami hayi ulecala ngempela.
Siyabona ukubana kube lesizalwane seZimbabwe obe ngomunye umfakazi abanye basola ubufakazi bakhe, wena ububone njani?
Isizalwane seZimbabwe lesi okuthiwa nguDavid Fowler esisibone lapho sinikeza ubufakazi kuntethwa ndaba yokubulawa kukaGeorge Floyd nguShovin. I think ubufakazi bakhe buyasolisa kakhulu ukuthi inhloso yakhe yini. Angazi noma bayabhadalwa yini laba bantu ukuthi banikeze ubufakazi obudefenda into e-obvious kangaka kumuntu wonke owayebonayo. I think kuhlungu kakhulu especially kufamily kaGeorge Floyd ukubona lo muntu ebuya ezonika ubufakazi ukuphikisa into ecaca esobala ebonwa ngumuntu wonke ukuthi uShovin wabulala uGeorge Floyd. Njalo ubuwitness bakhe lo muntu wakobulawayo lo David Fowler bebuweak kakhulu ngoba esikhathini esiningi ubengakwanisi ukuthi asupport imibono yakhe nge-evidence. Kwesinye isikhathi besithi hayi angikwazi anzange research lokho. Mina nje ngibona ungathi nje ngumuntu o-racist lo uDavid Fowler ukuthi uthi wasuka labo u-racist bakhe khonale suka e-Rhodesia esiya e-South Africa waze wafika labo lapha e-America ulokhu eqhubekela phambili ngoba u-racist bakhe, ngoba akusikho kokuqala sizwile njalo ukuthi uke wakwenza futhi okufana lalokhu e-Maryland lapho ahlala khona ecaleni lapho kwabulawa khona umuntu omnyama oleminyaka engu-18. Namanje icala lona lelo lokhu lisakhulunywa ukuthi ubufakazi abunika lapho babungekho mqoto. So ubufakazi bakhe mina vele angibusapoti ngoba butshengisa ukuthi uzama ukuphikisana lento eyabonakala icacile emuntwini wonke owabona ividiyo yokulawa kukaGeorge Floyd.
UMnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leReston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ibandla lezaphu lithi lisachwayisisa ukuba lilakho na ukuxotshisa inkokheli ekuzana uPF eyake yaba kubandla lePF zaphu egoqela abomnumzana Simon Khaya Moyo, Kembo Mohadi labanye. ingcwethi kwezempila kahle ithi abantu bengesabi uhlatshwa umjovo we-COVID-19 ngoba kulembiko yokuthi uhlobo lwenye yamajekiseni e-COVID-19 asemisiwe ukusetshenziswa ngoba abanye abahlatshwayo benqume igazi kwafa lo yedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje livalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.